ama parents usually abuye ebhadala asizake siwabuze ukuthi imali le uyithethe ngani. Kodwa engikwaziyo ukuthi kulabantu abavumelana lochaba ngento le yenzakalayo. Njalo abantu laba they are prepared ukuthi babhadale indleko ezi-associated the litigation layer. Ngoba yinto sibile ebaqhubaqhubayo. Uchaba ngenxa yokuthi ngumuntu o abanye abamviwa as unpopular ngenxa yokuthi udila lento abantu abangafuni ukuyilalela. So kulabantu abane interest in this and I'm aware ukuthi yiwo abamncedisana layo. Asoze ngikhulume ukuthi imali zethu sezabhadala zonke kumbe azikabhadala. That is between thina le-client. Kodwa as much as bebuza khonokho kubone yabo lepho ngoba bona badefenda ngamagqwetha amaningi. Amanye awo amaningi okudlula akachaba. I think sesidile lamagqwetha close to 30 yibo. Ukuthi avela ngaphi maybe ukona ngontaba kayikhonjwa. Akula muntu ofuna ukubuza. Kodwa into eqakathekileyo nasi ukuthi uThabangu is raising ama-questions aqakathekileyo. I-leadership e-CCC including uMongameli has decided ukuthi yena is not going to engage uThabangu, is not going to answer those critical questions. One of ama-issues a-raised nguThabangu ngokuthi ibandla leli elimelela ukuthi libe libandla elikhipha leli libusayo. Worse than any other bandla ongacabanga in the 21st century. It is so undemocratic. It is led by an individual. It is structureless. Imali zephathi ukuthi zisebenza ngaphi akulokwaziyo. Ngumhlambi kazelusile kuyathethiswana, ungathi uyabuza uyathethiswa. Yiwo ama-issues akhuluma ngawo and yiwo ama-issues esiwakhangeleyo.
Yes, Thole, ubona ngazani manje kumele kwenziweni ngodaba lolu?
There is need for an alternative dispute resolution process. Ukuthi iphathi kayikwanisi ukuthi ihlale phansi ilungisise into ezikhulunywa ngabantu bayo. Ukuthi umnyini kekatshana ufaka abanye abantu phakathi ucabanga ukuthi you wish these things to go away. Kungaba liphupho.
Ye, khonapho-ke nxa usitsho njalo-ke abanye bakhuluma bathi njengoba khanyazani liyabiza imali eningi, khanyazani ibandlela ezanu p f yilo phela elihlawulayo imali leyi. Ngokutsho kwabantu lapha Sithole, nothi ukuthi kuthiwa yithi lapho, ungaba phendula usitsho njalo
ungathini? Sesikuzwile lathi siku-social media, sesikuzwile. Into ekhona vele abantu abangatsho njalo yiba be-CCC, ngoba yona i-CCC is becoming a problem to itself. Nxa ungavumelani layo ungwezani. Ikanti besikwazi ukuthi kuzani ungathi hayi into azihambi kuhle kuyathiwa you are a puppet of the West. So ayisathi akusela mehluko. Ukubiza kwethu vele besihlala sibiza depende ukuthi kume ngani. Kodwa inkalakatha yento ngeyokuthini, if a client brings a good case in our view, isibona ukuthi kuqakathekile ukuthi siyibambe sisayibamba. Unless and until uhambe ayihlala phansi la yena lowo baba bakwazi ukuthi imali lezi zivelanga ngoba yena urepresenta laye elinye ihlangothi le-CCC. Bengezi ungani yena ngumuntu ovele ezihlahleni, bona yiba sebengavele ezihlahleni ngoba i-CCC nguye is representing as the secretary of i-CCC. So iZANU-P F kabame mbijana kabadile nama problems ngikhaya.
Yes, siyakuzwa kakhulu.
Umthakathi kakho komakelwane, umthakathi ungikhaya.